So we see card is in the VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wolo mlalela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 25 kuMfumfu 2024 Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Kubolwawo ama-sanctions abawazi bona ngoba isicathulo sifuthela lo osigqokileyo. Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephonga kuba ngama-sanctions babe ngasoze bawafake.
Amalunga e-Broad Alliance Against Sanctions atshengisela phandle kwesigodlo semelika eZimbabwe esithi kumele zesule ezithezo zenoto ezethezwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Singabo baba nje sikubeke siyeqinisweni. Asizwani lezinto zokuya emtholampilo lezi. Yikho okunye okuzayenza ukuthi i-breast cancer le ithatha imphefumulo yabanye bethu singabobaba.
Kuqhutshwa umkhankaso wokulimukisa abesilisa ngemvukuzane yebele. Umalayitho badlala umdlalo wenguqu okuphathisana emsebenzini nokuphatha kahle uzulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu bajengzeleyo lamhla phambi kwesigodlo semelika eHarare besula izijezo abathi zethweswa eZimbabwe yilelo lizwe ngosuku lwe-SADC Anti-Sanctions Day lamhla eliqondane lalolu daba. Kodwa ummeli wesigodlo semelika uNkosikazi Pamela Tremont ugcizelele ukuthi izijezo azethweswanga abantu beZimbabwe bonke kodwa balutshwane kuphela lamankampani athile njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni lonke jikelele eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Lokhu kwenzakala ibandla leZANU-PF lisungule umhlangano walo we-Annual National People's Conference namhla koBulawayo lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa akhulume khona ngokuthi kube lokubambana ebandleni lakhe. Kuthe uhulumende uzaqedisa uhlelo lwamanzi ngokwakha idamu leGwayi Shangani njalo wancuma lezinduna ngodaba lokukhula kundi. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile mhlango weStudio 7 uqoqele ilunga leZANU-PF uMnumzana Kutines Dube yena ubesanda kusayina iphepha lepetition elisola izijezo zenotho.
Yikuthi laso isigodlo semelika siyehluleka ukuthi sizigeze ngokupheleleyo ekuthini awakho. Siyavuma ukuthi akhona, sibe sesifitsho ukuthi abamba obani, abamba inhlangothi zamakhampani ziphi. Kodwa udubo lwawo ama-sanctions abawazi bona ngoba isicathulo sifuthela lo osigqokileyo. Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephonga kuba ngama-sanctions babe ngasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi belokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe njalo angumzamo ukuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende. Lokho into esegcekeni bavika kumunwe entweni engavikekiyo. Ungathatha njengomzekeliso ukuthi amabhenki eZimbabwe kawafakwa ku-visa system international okunjengokuthi awungeki uthenge into ye-America directly from i-bank yalapha ngoba akakuvunyelwa khonokho ngokomthetho wama-sanctions. Osobusitsho ukuthi umuntu noma efuna into eqakatheke kangakanani kwele America kumbe ezindaweni okusetshenziswa ama-bank e-America la kwamanye amazwe nje awungeke uyithenge leyo nto usuka ekhampanini yakho. So kumele udinge abanye abantu abaza kuthengela okuzayenza ukuthi leyo nto idule ibuye sivela kwamanye amazwe, into ezikanjalo nje. Futhi lakho bangakuboni ukuthi yikho okwenzakalayo bayakuvala khonokho. Zibotshaniswa umsila batshisa usiba lwethendele babe sebevika ngomunwe batshaya inja befihla umphi. Ogavena be-Reserve Bank abakwazi ukusayina izivumelwano ezinkulu kakhulu eziletha imali elizweni ngokuthi bengabantu ababe bethiwa bakuma-list ama-sanctions. So silaso isitha esijame emnyango okokuthi nxa abantu bengabambananga, nxa abantu bengalalisa inkophe, nxa abantu bengaswela ukuhlakanipha bacabange ngezisu, ilizwe leZimbabwe liyabuyela ekuhluphekeni kweminyaka leminyaka ngeminyaka okwenzakalayo kungakabonakali uzibuse ka 1980 owabuya lebandla elibusayo elezano PF lona eligoqela elikababa umqabuko onkomo elezapho.
Uqhubeke njani umhlangano weconference khona ngapho kobulawayo? Eminye imbiko ithi kulokungazwisisani phakathi kwebandla lezano PF.
Njengakutshela khona nje njengelunga lebandla elijabulela okwenzakala emzini wakobulawayo iconference lake. Lokho okukhulunywayo okokuthi kuyalwiwa akuzwanwanwa. Khona ibandla lingasanyewa, lingasakhulunywa, hatshi kutsho ukuthi sokufiwe. Vele abantu bazahlala bekhuluma into ezingekho ngoba bayafisa ukuthi ngabe kukhona konke khonoko. Kodwa thina esiphakathi kwebandla lezano PF lathi siyabe sibala kuma newspaper sibe sesibona ukuthi ngabantu ababe belesizungu babe sebedinga nje ukuthi benze inganekwana ngebandla ngento ezingekho. Yikho bona ibandla lihlala inqoba nje ukhetho lonke ngomva kokuthi kukhulunywe ezinjengazonezi abantu baze baginqe nje bekhuluma into engekho ebandleni lezano PF. Ngiphakathi mina kuzano PF angikakuzwa, angikezwa umuntu othi kasilwe lobani kumbe kuthe.
Lo ngumnumzana Witness Dube, ilunga lebandla lezano PF, bexoxa ecingweni losidalile emhlangano weStudio 7 ekobulawayo. Abaphikisayo bathi okwenzakala eZimbabwe kutshaywe kukhulunywe kuhle ngu-ambassador Tremont, othi ubukhohlakalo lokunye yikho obhidliza umnotho wakwele Zimbabwe.
The Voice of America.
Abezindaba abeNewswire bavika ukuba intengo yempahla etshiyeneyo phakathi kukampandula lomfumfu kukhuphuke isuka kokuyisilinganiso sokufika phose okuyisithupha ekhulwini 5.8% kusiya kusilinganiso sokufika phose amajuma amane ekhulwini 37.2%. Abezindaba laba bavika ukuba lokhu kubangelwe yikuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe iZiG okwenziwa libhanga leReserve Bank of Zimbabwe. Mhlaka 27 Mpandula, ibhanga leli lawisa isisindo seZiG ngokwedlula kancane okuyisilinganiso sokungamajumi amane ekhulwini 43%. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezenotho esebenza ekolijini lemfundo yaphezulu iNational University of Science and Technology, lapho kukhuluma ezimele.
Lokhu kutsho ukuthi isisindo semali senzuzo yethu siyehlile, yikho singakuchazisa ukuthi inflation. Kutsho ukuthi ngenxa yokuthi imali yakithi iwile isisindo ngenyanga ephelileyo phose ngesigaba esiphose sayihafula isisindo sayo. Lokhu kusuka kubangela ukuthi le ntengo yempahla emavinkilini ikhuphuke ngezinga eliphezulu elihambisana lokuwa kwesisindo semali yakithi. Kutsho ukuthi imali kade siyihola kulaba abahola imali yeziki isiyehlile isisindo sayo, sithenga impahla ezinlutshwane kulalokhu kade kuthenga inyanga yenyanga.
Singathi-ke umuntu onjengawe sibili khonapho-ke ohola enasi, yes, singathi imali igugudeke kanganani nxa ungasitshela abantu kuzithi bebona umzekeliso ukuthi hayi kunje kunje?
Ngathi imali iphose igugudeke ngengxenye yayo esingathi ihafu yemali kade siyihola. Kutho ukuthi nxa impahla kade yizanelisa ukuzithenga ezegrosari ekade yizanelisa ngenyanga ephelileyo, anisenelisi ukuthenga impahla ezidinganayo, sengikwanisa ukuthenga ihafu yempahla leziyana akade yizithenga imali ingawo yezi.
Ye, kuyavimbeka yini khona kumbe kuyaqhubeka kunjani?
Hayi, kuyavimbeka ngoba kule mbangela ehle yabonakala. Imbangela ibonakele ngoba yikho kube yikuwa kwesisindo kunyanga eyodwa. Sikhakele ukuthi kunyanga ezizayo, hayi, kuzaba lokuvimbeka okuthize. Ngoba kunazelelekile ukuthi kusuke kwaba lokudindeka kwemali eningi kulaleya cicathenge. Ngakho yikho kusuke wabangela ukuthi isisindo siye. Kodwa kusiya phambili asithembisile ukuthi ayiso ziwe lanxa siyifumungulisisa. Asikhangelanga ukuthi kuzaba lento enkulu ezaletha ukudinda kwemali enkulu kunyanga lezi ezibuyayo. Sibona hayi kube yinto ethe gqi ezakimi embijalo.
Akusuze kufanele le bondi kumbe labo bearers check konke khonokho?
Lapho yikho esesilo valo khona esifisa ukuthi basethembise ngoba hey gives sokunzima ukuthi sitsho ngesiqiniseko ukuthi akusoze kuye kufika khona phana okwafika khona ezinye. Kodwa sithi esinanzelele ukuthi usiyafika umphalakazi uyabe kuminjani kunzima ukuthi sihle sitsho sibili njengoba sasivele sithembile ukuthi ayisozijike kanti esizathi sokuzima ukuthi sitsho ngobuqotho ukuthi hhayi ayisoze ijike kodwa hhayi ithemba sisoselayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho esebenza ekolejini le-National University of Science and Technology, ubexoxa ne-Studio 7 ekoBulawayo. Ngesikhathi umhlaba wonke uqhuba umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month, abesilisa abazibiza ngokuthi Men in Heels kube amadoda agqoke uqhwa akhangazela ukuba abesilisa behlolwe imvukuzane yevele elakho ukubahlasela njengabesifazane. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
La madoda avunula aphelele ngabokwa iziketi zepinki lezikipa ezimhlophe azihambele etshatshalazini engaqhizeqhakala. Umsunguli wenkampani yezokuxhumana e-Black Cherry Management Holdings, unkosazana Lerato Mlete, uthi inhloso yale imvunulo yikukhanga iso labesilisa bese kutholakala ithuba lokubalimukisa ngokuthi labo bahlaselwa imvukuzane yamabele ngakho kufuze bayehlolwa.
Ngibona kubikeka ukuthi abobaba baye esibhedlela bazowusheka i-prostate health yabo ne-breast health yabo because i-breast and i-prostate health inali-link. So it's important for Abu Baba to go and test early so that ba vigegele.
Iningi labesilisa beZimbabwe abakhuluma le-Studio 7 bathi ngokuqala ukuzwa ukuthi amadoda lawo ayahlaselwa imvukuzane yamabele. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi zindaba ezethusayo kakhulu.
Yes, lokumkhuhlane ngwazi ukuthi umkhuhlane ohlasela kakhulu abesimama. Kodwa ukuthi usubuye usuzochala ngapha kobabayi angakaze ngizwe impela.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Nyoni owaziwa kakhulu ngokuthi Musigidi laye uthi ngokuqala ukuzwa lokho.
Singabobaba sinenkinga eyodwa, silohlupho olulodwa olokuthi thina singabobaba nje sikubeke siyeqinisweni asizwani lezi zinto zokuya emtholampilo lezi. Yikho okunye okuzayenza ukuthi i-breast cancer le ithatha imphefumulo yabanye bethu singabobaba.
Isizalwane sakwele South Africa umnumzana David Lucas owahlaselwa imvukuzane kabili ngomunye wabakhokhela lo umkhankaso wabokwa.
You owe it to yourself to look after yourself.
Kufanele uzinakekele, uzithande. Lokhu uwenzelela labo abakuthandayo ngoba abaningi abakuthandayo emulini lasemphakathini.
Esinye njalo isizalwane sakwele South Africa unkosazana Anelina Madiba uthi wafelwa nguyise ngenxa yemvukuzane ngemva kokuphuza ukuthola usizo lokwelatshwa.
Ubaba bekane prostate cancer angafuni treatment ngalesi sikhathi kumele ukuthi aye for i-treatment. It was already too late. Umalumama wamthatha wamisa esibhedlele for i-treatment but it was already too late.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Kwena Mwabelo.
We must go and see a doctor when you're not feeling well. Because asikhulumi, asithandi ukukhuluma ngento ze ukugula and so on and so forth.
Umongikazi unkosikazi Zinhle Sithole osebenza njalo kakhulu nenhlanganiso ye-Cancer Association of South Africa ukhuthaza abesilisa ukuthi bazifundise ukuhlala besiyahlolelwa imvukuzane yamabele kanye leminye imihlobo yemvukuzane kanye phakathi kweminyaka emibili.
Kubalulekile ukuthi indoda inakekele ibheke ukuthi akukhona ushintsho emabeleni wakhe.
Ngokutsho kohlangothi lwezibalo zikahulumende i-Statistics South Africa phakathi kuka-2008 kusiya ku-2019 kube labantu abazinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalombili lanhlanu 85,000 ababanjwe umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Leli nani kucatshangelwa ukuthi khathesi selisedlula inkulungwane ezilikhulu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sizwe zivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weMelika, olubukula ngokudlelana lamanye amazwe, namhla uqhube umhlangano lomkhokheli kahulumende wakwele-Lebanon baxoxa ngempi ephakathi kwelizwe leli lele-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press wabika ukuba abazahlola ukhetho oluzaqhutshwa kwele Botswana sebeselizweni leli bagoqela iqula le-SADC ele-Commonwealth lele-African Union. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Sikasizwe imibono kahulumende weMelika. Ele-Israel labulala umkhokeli weHamas uYahya Sinwar elithi nguye owaqoqa iHamas yahlasela ilizwe leli mhla ziyisikhombisa kumfumfu nyakenye lapho kwathunjwa khona izizalwane zakwale-Israel lezakwamanye amazwe. Kusandla kubulawa uSinwar, umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris wathi umhlaba wonke jikelele usukhangele kangcono ngokubulawa kwakhe. Ele-Israel selabulala inkokheli yeHamas egoqela u-Ismail Haniyeh, owayekhokhela uhlangothi lweHamas olwezombusazwe kanye lebutho leHezbollah kwele-Lebanon. Unkosikazi Harris wathi uSinwar wabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1200 kwele-Israel njalo wayelegazi ezandleni zakhe ngoba wabulala waphinda wathumba abadabuka kwele-Melika lezizalwane zakwele-Israel abangamakhulu amabili namajumi amahlanu 250. Uthi abanye babo lokhu besaphila kube labanye njalo asebadlula emhlabeni ngenxa yeHamas. Unkosikazi Harris uthi ukuhlaselwa kwele-Israel yeHamas yikho kwabangela impi ephakathi kwele-Israel yeHamas eGaza osekubulewe abantu abanengi. Uthi bonke ababulala labethusela izizalwane zeMelika bazadingwa bebulawe njengoSinwar labanye eGaza kwele-Lebanon lawamanye amazwe. Uphinde wathi ele-Israel lilelungelo lokuzivikela ngakho ke kumele yehlulwe iHamas. Unkosikazi Harris uthi lokhu kungenzakala kuzakhulula abantu abahlala eGaza abasezandleni zeHamas. Uthi eleMelika lifuna kube lokuthula emhlabeni wonke jikelele ukuze abantu behlale bekhululekile. Le yimibono kahulumende weMelika. Wezemidlalo omalayitsha baziwa kakhulu ngokuba izigilamkuba emgwaqweni. Kulabathethisa labatshaya abagada izimota labanye abenza okunye ongathakazelelwa nguZulu kodwa bakubone kufanele ukuba bekulungise lokhu. Bebethe gwaqa enkundleni yemidlalo eJoloto bedlala umdlalo wenguqu besenzela ukuxoxisana ngokuphatha abantu njalo lokusebenza bebambene. Ungqole Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Bewuthunga uthule enkundleni yeJolocho Business Center ngolwesithathu lapho umalayitsha abangamachuma ayisithupha 60 akade bebumbe amaqembu amane banqikilana kumdlalo wenguqu. Omalayitsha laba bagoqela abahlala eJolocho nePlumtree bathi sebele minyaka emithathu behlangana bechova inguqu. Omunye wabaqoqi walomdlalo lo umnumzana Shepherd Bule uthi badinga indlela yokwakha ubudlelwano.
Omalatshaba every week, omalatshaba fortnight, omalatshaba plumtree, omalatshaba kunguzi singama-team angu-4. I-tournament lesi si-3 siyenza zeli namhlanje sikhona apha umnyaka wesi-3 saqala siyenza siyi-2 singumalatshaba eviki lamalatshaba fortnight kathe sesibaningi sesizobamalatshaba plumtree lamalatshaba kunguzi.
Ubhule uthi kodwa kudlalelwa amahhala ngoba iqembu linye ngalinye likhipha inkulungwane ezimbili lengxenye zamarandi eSouth Africa 2500 rands efakwa engcebethini.
Sikhangelela ukuthi team ezawina ithathe 7500 and then ezaluza kufinali ithathe 2000 then abaluze kusemfanele abatholeli indlela yokuzijabulisa ngayo.
Lokhu kufakazwe ngumnumzana Melusi Ncube laye ongumalayitsha.
Injongo kade kuyinjabulo kunye nokwazana ukuthi njengabasizi bomphakathi mhlawumbe bangathola omunye ele-breakdown endleleni kube lula ukuthi sixhasane sazane njengoba sisazana kunje. Injongo yethu ukuthi nje abantu beyazana kungabi lo msindo ezindleleni uma singaphambanisana kube khona nje into yethu ibe yenhle nje njengabantu abayazana.
Umnumzana Gift Inkomo isakhamuzi seCholocho uthi kuyajabulisa ukubona omalayitsha bebambene kungela budlwangudlwangu.
Siyakhulisa abantu beCholocho nabeSlamthi, ngisho ukuthi nabo bayaqhubeka ngenyanga babizela bonkayi bebopani sifundisanana nje kwenza sicine sibonana ukuthi ano wena ethi enemy but we are one. So ama-tournament mina ngiyawasikala.
Ubule uphinde wathi bathethe leli thuba ukuba bathoze ukuthi umnyaka suphela kungela malayitsha weCholocho obhubhileyo engozini yomgwaqo. Ubule uthe bayafisa ukuthi bavuse iqembu lenguqu eCholocho elingakhuphuka liyedlala ezingeni eliphezulu ele-Premier Soccer League njengalelo elalikhona kuleyo ndawo eminyaka edluleyo.
Asiyafisa kakhulu cause vele omalayitsha banevala amathimu abamancane balamathimu amancane balokulezi ama-tournament ehambe eSlamthi nasezayo. Siyafisa vele ukuthuthukisa indawo yaleyo, sifisa kakhulu ukuthi indawo yethu ithuthuke.
Omalayitsha laba basebenza kakhulu emathebeleleni lapho abathwala khona impahla etshiyeneyo abayithwala besuka kumbe besiya kwele-South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, nginguNgqwele Dube.
Songe sikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bami? Hayi, sibona nje umongameli lo nangakho uswakisa amahloni kwamanye amazwe mani. Mayezohalalisela omunye umuntu ukuthi upresident waseMozambique ukuthi uwunini, kukanti-ke bona abazokhethwe eMozambique abakakhulumi lutho, sokuyokhuluma yena nangakho kahle kahle yena uyini, uyena ukhomishini na waseMozambique. La lokhu kulihlazo, kulihlazo kakhulu impela into enziwe nangakho. Bonisa sobala ukuthi umuntu nje wodlame nje, umuntu odlame impela uchepe eseni wonke wesadeke ezoyenza amanyala nje. Hhayi, lokhu impela kufakisa amahloni nami. Kuyabonisa nje ukuthi umuntu nje ongenalo ulwazi, akanayo impila kahle nabantu belayo. Lokhu lihlazo manazi into le sehlisa isithunzi singabantu beZimbabwe.
Sanibonani, sanibonani beStudio 7, sanibonani obaba uNtungameli lobaba uGibbs Dube. Siyabonga bakithi ngokusinikeza indaba eziba neqiniso esikhathi esiningi. Yes, phinde sibonge laphana ubaba uEzra Chisa ngakho konke akwenzile emngcwabeni or ukuze kubekwe uGogodo Morose obe umuntu obesimthanda sonke singaka ebantwini bakwaMthwakazi. Ugogo bakithi obekwazi ukukhuluma iqiniso njengoba linjalo, obekwazi ukukhuluma la okubuhlungu khona ukuthi la siyacindezelwa, la siyathathelwa into zethu, la sithathelwa le msebenzi yethu. Hayi, ubekhuluma bakithi ugogo. And futhi mphinde ngibonge ubaba Ezra laphana ukusikhulumela ikakhulu ukubona inkinga esidibana nayo empilo. Impilo bakithi sisiqedele ihlobo, kulatshwa abantu imkhuhlane rongo laphana ukugijinyiswe uhanjiswe kodokotela emasejari ukuthi uyamilokhu zeni imshini kabalayo laphana esibhedlela, inkalakatha yesibhedlela impela ku-second largest city.
Abantu bakithi linjani, linjani ukuphila lonke ngezindawo ngezindawo, ikakhulu abelupane esigabeni semalungu lapho. Ibingelelwa yini kusobhukweni umahlangu elithanda kakhulu? Ngithi selithengile yini inhlanyelo injalo okudula lonyaka? Selithengile yini umquba emasimini zihlobo zami? Ngithi ngiyalithanda lonke bantu bemalungu lapho, ikakhulu umalumami lapho samthulisa uPaul Ngwenya, lo mdala undefula lapho sathulani, lo Jabani Ngwenya lapho umza wami. Ngibingelele saphrey lapho umde onke nje abemalungu lapho. Ngithi liyaphila yini, injani la ngikutshisa hlobo zami, liphilile yini kodwa ngiyalikhumbula.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling.
Woza Friday. Wulibhi uhlelo Woza Friday lomculo wabulawayo Alois Ncube uhamba ngegama lakhe. Kuzomculo elithi Alo the Rapper, ocula umdumo we Afro Trap Music. asizweni xoxa lo msakazi we Studio 7 uEzra Jesus Banda.
Yeke manje ngingiposti mina khamba ngenqola yomlilo kulekelele asukendeleni amelevating my way to my face last time I checked thina kutela besibhekela phansi nje manje sesisaphezulu kiphi ingoma ziyakhala basale ndabe.
Zingoma ezihlabisa usinga ngoba zigxile enkabeni yemvelo zivela ku-Aloz rapper. Yena ke udabuka
ngazalelwe ematopo endaweni yasenjelele. Ngafunda endaweni yase-22 ngasemfunda lesendaweni yaseGwanda emahomo kuthiwa kusemandiwongola. I-stage name yami ethi Aloz rapper yabuya egameni lami lokuzalwa elithi Aloz Ncube. So ngase ngithola khona ukuthi ukuze kube lula ukuthi umuntu angizwisise ukuthi ibizo lami labo yangakuphi ngase ngiquma igama lami lokuzalwa.
Seleminyaka ethize icula uAlo esebenza labanye wona umculo wakhe ubizani?
Kuthiwa yi-Afro Trap or i-Tribal Trap kumbe i-Digital Maskandi. Ngisebenze noCliff Jeans, noFed Jim Shana kaGogo, iBhubesa elimhlophe, uMathenga wezinkanyamba Music Productions, uFuel of Key Productions. Ngiqale ukucula ngo-2020. Kwathi ngo-2023 ngakhupha-ke idlalade lami lakuqala eliqukethe ingoma
ezisiyagalombili. Kukhona abuneza waba nomdlandla ukucula u-Aloyz.
Inspiration yami ngayithola kuSjava, ngayithola nakuBig Zulu. Abantu umculo wami hayi bawamukela ngezandla ezifudumele impela. Njengomuntu ocula ingoma esihlabiso singa ezigcwele kakhulu enkabeni yemvelo, abantu bayamukela kakhulu umculo, bathi bayakuthakazelela ukuzwa isiko livuselelwa ngomculo.
Chaka somnyama inkosana emnyama isilo sokujabuka omnyama isilo esahla saphoshoza sageza ngegazi labafo sethezwa ngomkhonto kasha angezi kancane bafana nyamosha ngikho.
Ungakahambi tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi Ncube?
Umculo wami utholakala kuwo wonke nje ama digital stores, ku Ditto Music, DistroKid, Spotify, AudioMac, YouTube, iyatholakala umculo wami. Kanti njalo enkundleni zokuxhumana ngikhona kuFacebook ngu-Alo the Rapper, iFacebook page yami ngu-Alo the Rapper, ku-Instagram ngu-Alo the Rapper, ku-Twitter nakhona ngikhona ngu-Alo the Rapper igama, naku-TikTok ngikhona igama ngu-Alo the Rapper.
Ngu-Alo the Rapper ebesikwethiselayo kuleli viki kuhlelo Woza Woza Friday. Phela sonke lithukela kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yeke manje ngingiposti mina khamba ngenqola yomlilo kulekelele asukendleleni amelevating my way to my face last time I checked thina kutela besibhekela phansi nje manje sesisaphezulu kiphi ingoma ziyakhala basale ndabe. Yeke manje ngingiposti mina khamba ngenqola yomlilo kulekelele asukendleleni amelevating my way to my face last time I checked thina kutela besibhekela phansi nje manje sesizaphezulu kiphi ingoma ziyakhala basale ndabe.
Kanda ngophini weso umune nkani ngiyafunga ngedlozi yekela ukuphapha uzofela amafuku soke bakumele kunjena bathuz phetha into esinda amadoda naqeda ukudla amathambi kabosi esaba ukufi nokuhlalela ingozi shisa lo mthakati umsisi lomoya angeke bakumela bolofu emehlweni mbathela ngedust phetha
wayize wangakhulu-ke alo suku oluhle mfowethu ake isikhathi asavumi lingakhohlwa live talk iyalandela ngesikhathana esilandelayo. Olivalisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKeeps Dube. Lalelani i-live talk iyalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.